Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza seWashington DC. Olamukela kustudio 7 ngolwesihlanu mhlaka 11 kuNhlangula 2021, ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, uyamemetheka umkhuhlane we-COVID-19 elizweni. Obulele abantu abane izolo, wathi abangamachumi ayisithupha lane 64 bahlolwe batholakala belegcikwane le-coronavirus.
Abantu sebeqalisile ukwenza amaphathi, ukwenza ama-wedding, ukuziyela ema-churchi, abananzeleli ngengozi le esikhona.
Amagqwetha asephanyeke olunye njalo udaba lokuvimba ukuba umahluli omkhulu welizwe uChief Justice Luke Malaba ahlale esikhundleni.
Lokho kwenzakalayo emakhothi kusithelela ulaka kakhulu, njalo futhi kuyaveza sobala ukuthi ikhothi ayithembakalanga.
Inhlanganiso ezizimeleyo sezizama ukukhanga abantu ukuba babhalisele ukuvota kukhetho oluzakwenziwa ngomnyaka ka-2023.
Mina ukuvota hayi angisozi, ngenxa yokuthi angikaboni any change. Ngavota ngo-2018 but kathithi nje sonjani, ngiyasafa.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Uyamemetheka umkhuhlane we-COVID-19 eZimbabwe obulele abantu abane izolo, wathi abangamachumi ayisithupha lane 64 bahlolwe batholakala belegcikwane le-coronavirus. Odokotela bathi kumele abantu balimuke umkhakha wegcikwane le-COVID-19 osumemetheka eZimbabwe. Kusenjalo, uhulumende wakwele Melika usenike inhlanganiso ye-Global Fund amabhiliyoni amathathu lengxenye $3.5 billion eyokulwisana lemikhuhlane embalwa egoqela i-COVID-19. ELeZimbabwe likhangelelwe ukuba emalini le lizanikwa eyizigidi ezedlula amachumi ayisikhombisa kusiya kuzigidi ezedlula ikhulu $150 million. Ilizwe leZimbabwe liqhuba uhlelo lokuhlaba abantu lisebenzisa amajekiseni agoqela i-Sinopharm, Sinovac kanye le-Sputnik. Ukuze sihlaziye udaba lokumemetheka komkhuhlane we-COVID-19, uGibbs Dube uxoxela usikhwica mfundo uSolwayo Ngwenya, isiphathamandla sesibhedlela sempilo koBulawayo.
Abantu bayaxwayisa njengoba kade bexwayiswa ukuthi bananzelele ngempilo zabo le ngendaba le eyobhubhane lololutsha ole-coronavirus. Lolu bhubhane asiyonto yokudlala lapha emhlabeni, luzothatha imphefumulo eminingi kakhulu. Yikho siba ngaphambilini besixwayisa ngokubona kwethu ingozi ebuyayo ebantwini.
Abantu-ke bayalilalela yini isikhwica mfundo Solwayo Ngwenya, njengoba khanya ngazani lihlala libatshela ngakhonokho, kodwa bakwenza ukuthi bayahlangana benza lokhu lalokhu?
Abantu abaningi abalaleli izinqumo lezi besizikhuluma, njalo okukwenza kathesi inani libe nje abantu kwabalaleli bahamba bekhipha amakhala, abagqoke kuhle ama-face mask. Abantu sebeqalisile ukwenza amaphathi, ukwenza ama-wedding, ukuziyela ema-churchi, abananzeleli ngengozi le esikhona. Yiyo into eyenzela ukuthi igcikwane leli limemetheke lisiya phambili, ngoba vele nxa abantu behlangana liyalumatha lisiya phambili. Lele elinye elitsha leli abakhuluma ngalo elivela kwamanye amazwe amaNdiya libamba kwesikhathi esifitshane. Yikho ongawubona ukuthi inani selikhwele kanje ngesikhathi esifitshane, ngoba abantu abalaleli lokhu esikukhulumayo. Abantu akumelanga behambe lapho kuyenziwa khona isiminyeminye kudala sikhuluma. Kumele bagqoke ama-face mask, bevale amakhala, bengazi behamba bephefumulela labantu, behlanze lezandla, bengahambi sibili siyaqonqosela lapho kulesiminyeminye.
Lowo ngusikhwica mfundo Solwayo Ngwenya, isiphathamandla sesibhedlela sempilo hospital. Ubexoxa loGibbs Dube weStudio 7 ekoBulawayo. Ukusenjalo, kulabantu abathi kabawatholi amajekiseni okuzivikela kumkhuhlane we-COVID-19 kube labanye njalo abathi bengeke behlatshwe ngenxa yembiko ethulwa ebulenjeni be-internet eveza ukuba amajekiseni la alakho ukuba yingozi. Kodwa ingcwethi kwezempilakahle zithi akumelanga abantu balalele labo abangazi lutho ngamajekiseni okuzivikela kumkhuhlane we-COVID-19. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba.
Baningi abantu abathi kabawatholi amajekiseni okuzivikela kumkhuhlane we-COVID-19 endaweni ezitshiyeneyo. Kube labanye abathi kuyethusa abakubala ebulenjini be-internet okuveza ukuba angaba yingozi amajekiseni okuvimba igciwane le-coronavirus. Omunye wabesaba ukuhlatshwa unkosikazi Gertrude Chuma.
Mina angikaze ngihlabe i-vaccine ngoba akula nto khathesi engangikhuthaza ukuthi ngiyihlabe. Angilalwazi lokuthi khona instead ku-social media uzwakala ukuthi after 2 years yagcina sungasakwanisi ukuyenza lokhu. So kugcina vele ungasabi le nto esikhuthazayo ukuthi khona si-vaccinate.
Lokhu kusekelwe unkosikazi Elizabeth Nyathi.
Ahamba first time i-vaccine ayikho libuye next week. Ngihambe futhi. I-vaccine ayikabuye. Sengizwe lokhu tshitsha. Ngiseklinika. Ngidinga i-vaccine. Kuthi hayi sesihlaba labana abaphinda okwesi-2. Diyo sengizwe lokhu tshitsha ngiseklinika. Ngisedinga yena i-vaccine naleyo.
Umnumzana Ambrose Sibindi, umgcinisihlalo weBulawayo Progressive Residents Association, uthi izizathu ziningi ezenza ukuba abantu bayekele ukuhlatshwa amajekiseni la.
Kulezizathu eziningi, abanye abantu bayesaba ukuthi baye khona. Abanye njalo bayafika kuma-centers zokuthi umuthi wakhona i-vaccine yakhona yikho. Engasofanele kwenzakale ukuthi kube le ndlela yokuthi uhulumende akhupha amathimu anganika abantu i-awareness ukuthi abantu babone ukuqakatheka kwale-vaccine lokuthi kutshona empilweni zabo lokuthi kuseve impilo zabo.
Umnumzana Effort Ncube, umqondisi wenhlanganiso ye-National Consumer Rights Association, uthi uhulumende kufanele afake indlela zokukhuthaza abantu ukuthi bayehlaba ijekiseni yokuvikela umkhuhlane we-COVID-19.
Kumele uhulumende kaphume lendlela ezinye zokukhuthaza abantu angathatha the private sector ukuthi imncedise. Kube le mklomelo ethile, kube khona okunye okuwinwayo, kube khona okunye okuzuzakalayo okuza kwenza ukuthi abantu bakhuthale ukuthi bayohlatshwa.
Odokotela bakhuthaza abantu ukuba bengalandeli okukhitshwa ebulenjini be-internet. Udokotela Rogers Magigo uthi kumele bahlatshwe ukwenzela ukuzivikela kumkhuhlane we-coronavirus.
I-vaccine iqakatheke ngempela. Singakwanisa ukuthi si-vaccinate sibe sesi-achieve le singathi herd immunity, sibe sesilomhlobo we-protection against i-COVID-19. Yebo ye singagcina sibamba i-COVID ekuhambeni kwethu, but ngenxa yokuthi sesilamasotsha omzimba ayobe sekwanisa ukuthi asivikele, ama-effects angikhona ayobe semancane. Ngiyakhuthaza abathandabuzayo ukuthi asimeni ukutshelana amanga ku-social media, lokufakaza into esingazaziyo, lokulalela abakhuluma abangakwaziyo ama-sources. Let's get vaccinated.
Udokotela Edwin Sibanda, umqondisi wogatsha lwezempilakahle ekhansilini yakoBulawayo, owenqabe ukuthatshwa ilizwi, uthi koBulawayo basuthisekile ngendlela abantu abahamba ngayo ukuyahlatshwa ijekiseni yokuzivikela kumkhuhlane we-COVID-19. Uchaze ukuba uhlupho bekuyikusilela kwamajekiseni la okwenza abantu babuyele emakhaya bengahlatshwanga. Uthe indlela zokukhuthaza abantu zingafakwa lapho nxa inani labantu abayahlaba selehlile, kodwa okwakhathesi azikadingakali. Ngimele Studio 7 koBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Amagqwetha amele uDokotela Musa Kika oyinhlanganiso yeZimbabwe Human Rights NGO Forum abuyele emthethwandaba namhla lapho waphikisa khona okwethulwe ngabahluli bedale le-High Court abathe uChief Justice Luke Malaba ephulanga umthetho kulandela ukubuyela kwakhe emsebenzini. Yena wayesemiswe yileli dale. UMavis Gama usethulela lolu daba ngogcweleyo.
Amagqwetha la athi kawavumelani lesinqumo esethulwe nguJustice Emitsanga loJustice Sylvia Chirawu
Mugomba abathe umalaba walandela umthetho ngokubuyela kwakhe ehofisini ngoba okwakwethulwe ngabahluli abamisa umalaba umsebenzi kwase kufakwe eceleni kulandela isicelo sokwenza njalo ngabamele uhulumende abaphanyeka udaba lolu emthethwandaba kodwa ke lokho bechukana emthethwandaba ngodaba lolu abamele ukika labachuchisi abasekela isinqumo esenziwe izolo umnumzana Thabani Mpofu omunye wabamele ukika wethule umbiko enkundleni yokuxhumana eTwitter esithi kabavumelani ngitsho lakancane lokwethulwe ngabahluli bedale le High Court izolo kusenjalo kulabanye abantu abathi okwethulwe ngumthethwandaba akube thusi omunye wabo ngumnumzana Collins Ncube ohlala eHarare
kwenza umsebenzi wemthethwandaba ube nzima i-court iyanika i-judgment yona leyo so nxa i-judgment ingasalandelwa sesizibuza kathi ukuthi kulandelwani manje nxa umthetho kunguye futhi obaba umalaba onguye ozahlala phezulu onguye o-leader ama-courts wona lawo kuzasetshenzwa njani
umnumzana Ndaniso Mpande ohlala eGwanda uthi kuyayangisa lokho osekusenziwa ngumalaba
uyangisa imuli yakhe iyangise thina iyangise ubuntu bethu lokho kwenzakalayo emakhothi kusithelela ulaka kakhulu njalo futhi kuyaveza sobala ukuthi ikhothi ayithembakalanga
ingcwethi ecubungula ezombusazwe lokuhlalisana kuhle kwabantu umnumzana Jenisani Ntungagwa ulombono ofanayo
daba lolu besoluthatha isikhathi njalo indaba ezinje beziyahlupha phambili athiwa ngama-case of precedence bawuyavele kungasoze kube ndawo odaba lukamalaba ngenxa yokuthi yena owakuqala odaba lolu besoluthole engathi i-publicity eningi kakhulu njalo umuntu owayevele enikwe isikhundla esekade ke sejudiciary enikwa yilabo ababe sezikhundleni ezombusazwe
lokho kusekelwa ngumnumzana Mlindelwa Mancitshana laye oyingcwethi kwezombusazwe
bekuvele kumgceke ukuthi umalaba bazamphendukisa sibonile indima ayidlalileyo ngo-2018 lapho kusiba nodaba lwemakhothi nokugxobagxoba akwenzayo impumela ka-2018 kuhle kwaveza sobala ukuba amakhothi ethu ivele iqamele ecele linye
uthi kayisahlonitshwa imithethwandaba
amakhothi ethu azabe elokhu edeleleka ngoba bekusobala vele ukuthi sokuyisikhathi sokuthi umalaba ayehlala phansi njalo akwenzileyo lokhu bekumele abe ngumuntu ongena ejele
kodwa umnumzana Joseph Chuma webandla lezanu-PF uthi okwethulwe ngabahluli kuveza ukuba iyalandelwa imithetho eZimbabwe
kutsho ukuba nanxa sokunjalo into yonke isifakwa eceleni sokubuyela emuva kube njengalokho kade kuyikho khona laba abahambe bayamangala bengakahambi ukuyamangala ngakho ke lokho ukukhunyela idaleli asiyonto embi asiyonto ephandle yinto vele evele ikhangelela ubana iyenzakale njalo
akwaziwa ukuba luzaphetha ngani udaba lukamalaba emithethwandaba njengoba elesikhundla esiphezulu eZimbabwe umongameli Emmerson Mnangagwa wengeza iminyaka yokusebenza kukamalaba elandela umthetho weZimbabwe Constitutional Amendment No. 2 Act ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumevis Gama
Inhlanganiso ezizimeleyo zithi zikhathazekile kakhulu ngempiko ethulwe yiZimbabwe Electoral Commission eyokuthi balutshwana abaphakamela phezulu ukuyabhalisela ukuvota kukhetho oluzayo ngo-2023. Impiko le iphuma ngesikhathi amabandla atshiyeneyo epheke kunhlelo zokukhuthaza abantu ukuthi bayibhalise. Njalo labe MDC Alliance behamba beqoqodela abantu ezindlini. Leli bandla lithi lijonge ukubhalisa abavotayo abatsha abayizigidi eziyisithupha i-6 million futhi elezanu PF lona lithi likhangelele ukubhalisa izigidi ezinhlanu sixoxe lomnumzana Brendan Arnold Malaba olilunga lenye yenhlanganiso ezikhuthaza abasakhulayo ukuthi bayibhalisa e-Unism Trust yena othi nxa abantu bengasasukumela ngaphezulu kuzabangela ukuthi kwehliswe izigaba edalele ephalamende ama-constituencies phansi kokuwaqoqa kutsha uhlelo lwe-delimitation
masixwayisa abantu njalo sikhuluma labo ukuthi sibatshele ukuthi njani kulilungele labo lokuthi behambe beyorejista ukuvota abanye sibili bayazitshela ukuthi njani mina ukuvota hayi angisozi ngenxa yokuthi angikaboni any change ngavota ngo-2018 but kathithi nje so njani ngiyasafa So babesithi like uthi why should I ngcono phela ngibe ngisendlini or ngibe ngithengisa amatamatisi ami khonapha so that ngeat least lami ngithole njani intenzelela ngiyindlile. Njalo abanye babekhuluma the same thing besithi ah njananjo. Sinesifiso sifiso ukuthi sihambe siyorejista kuyabhalisa ukuyavota but manje inkinga ebakhona ukuthi siphila nge-hand to mouth. Ngike ngachiya phela amatamatisi ami eceleni khonapho sithi ngiyarejista ngiyabhalisa ukuvota because intambama yayomele ngihle. Ama reasons abo yiwo lawo sibili mainly but abanye nje abanye ba under age balesifiso sibili bakhona abantu abale 16 17 abaye bekhuluma besitanjana nje thina silesifiso nje but asikafiki isikhathi sakhona so yiyo indaba ekhona njalo okunye engingakutsho yikuthi abantu abalesifiso njalo abale interest ezintweni zokubhalisa ukuvota ngabantu ababhalisa kudala ukuvota abatsha abakabekwazi bayazivuza ukuthi into le iyenziwa njani njalo ukuthi sibathole wonke kwesinye isikhathi kuyabanzima ngenxa yokuthi abantu basendaweni esijiyeneyo and ngaze sifuna ukuthinta bona laba basemaphandleni silesifiso lathi ukubathinta.
Kuyini ongakuxwayisa abantu?
I-advice engayitsho kumayouth, sicela nihambe liyobhalisa ukuthi lifuna ukuvota so that makubuya u-2023 lathi kube ne-representation.
Lo ngumnumzana Brendan Arnold Malaba wenhlanganiso ye-Unism Trust ophatheke kuhlelo lokukhuthaza uzulu ukuthi abhalisele ukuvota. Ubexoxa lo ntungameli Nkomo we-Studio 7. Live talk namhlanje uhlelo siqhubeka sikhangela ukusabalala kwegcikwane le coronavirus emhlabeni jikelele kanye laseZimbabwe. Singakangeni kusigaba esilandelayo uthi sikhangele ezivela kwamanye amazwe namafitshane. Usuqalile umhlangano omkhulu o-G7 Summit okulenkokheli yevela emazweni athuthukileyo. Kuzakhulunywa ngokunene emhlanganweni lo okugoqela ukulwisana lomkhuhlane we-COVID-19 lentuthuko emazweni la. Inkampani yezindaba i-AFP ibika ukuba abatshutshisi kwele Melika sebehlolisisa ukwenziwa luhlangothi lwezemthetho olathatha kwinkampani i-Apple imbiko ejulileyo emayelana laba kubandla lama-Democrats ngesikhathi kubusa umongameli Donald Trump. Lokhu kuvezwe liphephandaba le-New York Times elithi kwathathwa okule mibiko yomunye okhokhela idale lesenethe kubandla lama-Democrats. Ibhanga elikhulu lomhlaba ile-World Bank lithi umnotho weZimbabwe lonyaka uzathuthuka ngesilinganiso esedlula okuthathu ekhulwini ngenxa yenhlelo zokulima lokungawi kwamandla emali yelizwe. Lokhu kuvezwe izolo kusethulwa ugwalo lwe-World Bank Zimbabwe Economic Update oluxwayisa eleZimbabwe ngendlela zokulungisa ingxaki kwezomnotho kanye lengozi yemvelo. Ibhanga leli lithi eleZimbabwe libhekane lezinye njalo ingxaki kwezempilakahle, ezomnotho, ezemfundo lezokuthola ukudla okweneleyo. Okuhlaziya lolu daba sixoxe lomnumzana Masimba Kuchera, ingcwethi ecubungula ezomnotho welizwe.
Kungenzakala sibili ngoba ungakhangelisi lazabona ukuthi khathesi igwayi selikuyise imali eningi singakafiki even halfway through the selling season. Ungakhangela njalo uzabona ukuthi njengoba izulu line okumangalisayo saba lesivuno esihle kakhulu ngo-2021. So kungenzakala ukuthi i-economy izancedakala ngokuthengiswa komumbu lokuthengiswa kwegwayi.
Lokhu kungabe kusisho ukuthi uhulumende uqhuba kuhle yini inhlelo zakhe zomnotho njengoba iningi lisithi alibone ukuthi impilo isiguqukile abangcono.
So impilo kayikaguquki, yilo iqiniso sibili ukuthi impilo ayikadingi. Abantu kabakaboni ukuthi inguquko izafela ngaphi. Okwakhathesi ithemba elikhona yikuthi nxa uhulumende engaqhubeka ngendlela ahamba ngayo engxenye uzaba le nguquko ezaba khona kodwa owakhathesi abantu makhaza asikaboni ukuthi wonke okuthiwa ngabe World Bank labo babemthuli Ncube abathi bona bakhangelela ukuthi iZimbabwe economy izathuthuka nge 7.8% bayakuthola ngaphi sibona intengo ayikhwela ezitolweni sibona ukuthi abantu ama-salaries asephansi so akukatranslate akukafinyeleli ebantwini okuthiwa ngabantu laba abenza into indaba zabo ze-economy.
I-World Bank ikhuthaze njalo eleZimbabwe ukuthi lilungise ingxaki kwezomnotho ezigoqela kwezempilakahle, kwezemfundo lezokuthola ukudla okweneleyo. Kwenzakala ukuthi ngapho umnotho uyakhula, ngapho uyanganxele.
So umnotho ungakhula sibili nxa sikhangela ama-figures, nxa sikhangela amanamba. Umnotho uyakhula kodwa ukukhula komnotho okunje ngalokho thina siyabe sisithi ayisiyo i-development yikho sikhuluma nge-economic growth kodwa asikhulumi nge-development akukabi le-development lapha elizweni ama-numbers ubaba umthuli ukukhuluma nge-surplus ukuthi usebenzise imali enlutshwana ukwedlula ayithola ngenyanga kodwa unezikweleti eziningi kakhulu so kusitsho ukuthi i-surplus iyabe ingatsho lutho so i-economic growth siyabe sikhangela ama-number kuphela ukuthi ama-numbers lawa ayengezelela yini kumbe uyini owenzakalayo kodwa ungase sikhangela i-development ukuthi sibambanise ukukhula kwe-economy le mpilakahle yabantu lokho akukabi khona lapha eZimbabwe.
Lo ngumnumzana Masimba kuchera ingcwethi ecubungula ezomnotho welizwe sixoxelaye eseHarare. Kwezemidlalo, amantombazana amabili aleminyaka elitshumi lanhlanu adlala umdlalo wetennis akhangelelwe ukuba azakuyamela ilizwe leZimbabwe kumncintiswano weBillie Jean King Cup oqala ngomvulo kweLithuania. Intatheli zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanje usipha lolu daba ngokugxileyo.
Uthaliwana Shema uchilo Thanyarazwa Midzi bakhangelelwe ukuphakama ngomgqibelo belibhekise kweLithuania lapha abazamela khona eZimbabwe ndawonye lomdlali wakuleli odlala eselizweni laseSouth Africa uValeria Bunu. Ekhuluma lentatheli zindaba zemidlalo ngesikhathi ephatheka kumncintiswano weInternational Tennis Federation South Central owabadlali abaleminyaka engaphansi kwechumi lathobamu nembili yoqhutshelwa edolobheni lakoBulawayo, uMidzi uthe ukhangelele ukwenza kuhle khona le kweLithuania.
Kakhulu ngoba amathuba anje atholakala nzima njalo ngikhangelele ukuthi ukuya phatheka kwelemidlalo kuzasivulela iminyango eminingi njalo nxa ngiqhubeka ngidlala ngendlela engidlala ngayo ngingazithola sengidlala kusinga laphezulu.
Umncintiswano weBillie Jean King Cup ufana lowe Davis Cup odlalwa ngabesilisa njalo iqembu elimela ilizwe leZimbabwe lincintisa liku-Euro Africa Zone Group 3 kusenjalo umdlali wesilisa obekhangelelwe ukwenza kuhle kwimidlalo ye-ITF South Central u-Ethan Svanda ugcine ebeka phansi izikhali engasezwa kuhle ngesikhathi edlala lo mdlali wase-South Africa uYarona Morule kusigaba se-quarter final.
Iqolo lami belibuhlungu so bengayenzi ukuthi ngiqhubekele phambili ukuthi ndlale benza zimazamo aqalisa last week Monday yize ngidlala i-tournament yami yakuqala last week yonke ivele ngadlala i-tournament nge-injured so la namuhla bekumele nizame ihlanhla yami kodwa
sikhangele umdlalo wenguqu kulimpela viki lemidlalo yesibaya sika Group 1 kuphela kumncintiswano weChibuku Super Cup yona ezadlalwa ngokulandelayo kusasa. Iqembu leHerentals lizadibana leLeada ngehola lechumi lanye ekuseni, ukuthi emini ngehola lesithathu iqembu leDynamos lizancikilana leHarare City. Ngensonto iqembu lezePC Caribbean lizajudulana leCape United ngehola lakuqala emini. Yonke lemidlalo izadlalelwa enkundleni National Sports Stadium esigodlweni iHarare. Ngimele Studio 7 ngobulawayo nginguJoseph Njanji.
Uhlelo Woza Friday kuliviki silomculi wengoma zokholo lwesiKristu umeluleki Sibanda odume ngegama lokuthi Give More the Son of God ocula ekobulawayo. Asizweni exoxa lo Ezra Chisa Sibanda weStudio 7.
Hello siphakamisa abaculi bakithi abatsheneyo njalo becula ingoma ezitsheneyo Namhla siphethe ezikholo silomeluleki moyo yena ke udabuka ngapha
isuka ematopo endaweni yaseSlobini ngafunda eSlobini eprimary ngaphuma ngo 2010 ngase ngisiza endimeni zokucula ngomnyaka ka 2016 ngazenza ingoma A1 isingi ngokusilela kwemali ngaze ngayathola imali ngomnyaka ka 2017 yikho apho engaphelelisa kwe album lami lonke ngomnyaka ka 2017
Manakele zomculo Give More the Son of God kodwa abalandeli bakhe bambiza amagama atshiyeneyo
abaningi bathanda ukumbiza ukuthi inceku kaJehova okwamanje ngilama album amabili eyokuqala ngeka 2017 ethi siyabathandazela elengoma ezingu 9 kuzobuya i-second album ithi baba bakhulule ngeka 2020
ukona abamenza hoba nomdlandla ukucula uGive More
ngithanda ukulalela kakhulu umculo wensindisi yamaNazaretha kanye lemvuselelo yamakholo so ngase ngihlangana ke lo Rev Mchuma okhokhela iqembu lemvuselelo yamakholo wase nginikeza ke amanye amazwi okunjengisa indlela ngase ngisuka kuye ngaya hlangana lo Evan Sinyoni wase ngifundisa ke la ukuthi emculo nenza kanje sase senza ingoma ethi Mose Mose ngakho ngacula nabo sisi ababili uSindisiwe Sibanda lo Immaculate Sibanda
ngahambi ukimo utulesicelo kubalaleli siphosele phela isicelo sakho ncike yenkosi
besicela abalesifiso sokusincedisa ngemali zokuthi record esiqhubekele phambili ngalomsebenzi wethu okucula bangaxhumana lami enambeni les 0716741631 ku Instagram ibizo itholakala ngo Give More the Son of God lapho thola kwa ama video yethu ku Facebook ntholakala ngo Give More the Son of God. Ngiyabonga kakhulu libe lokulalela okuhle emsakazweni we Studio 7.
Kuchisele ngeku yenkosi umeluleki Sibanda owazwe ngegama lakhe lokucula Give More the Son of God. Ibele mpela sonto ebusisekileyo igama lami ngu-Ezra Chisa Sibanda.
Uhlelo lwanamhlanje othi sikhangele ebesilazo uyamemetheka umkhuhlane we-COVID-19 eZimbabwe obulele abantu abane izolo kwathi abangamachumi ayisithupha lane 64 bahlolwe batholakala belegciwane le-coronavirus. Amagqwetha asephanyeke olunye njalo udaba lokuvimba ukuba umahluli omkhulu welizwe uChief Justice Luke Malaba ahlale esikhundleni. Inhlanganiso ezizimeleyo sezizama ukukhanga abantu ukuba bebhalisele ukuvota kukhetho oluza kwenziwa ngomnyaka ka-2023. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo. Ngusithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.